Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Ivuka njani mthwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhlanje ngolwesine, mhla ka-10 Inkwekhwezi 2018. Igama lami ngu-Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukuphinda ukhetho lwama-primaries endaweni ezedlula amajumi amabili.
Akula kubambana, kuyaliwa phezulu khona phana, ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwazi ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo.
Bazonde baganunwabo abantu beGwanda abathi kabothi umnumzana Whitney Jivayo osehluleke ukulungisela uZulu umlilo kagetsi osebenza ngelanga.
Mina besikukhangelele ukuthi nxa uJivayo engasakwanisi lezi projekti nawe uyabotshwa ngoba yibusela omsegcekeni utshontshele ilizwe.
Bathabe bamanzi te abantu beLupane esabelweni seMatabeleland North ngokuvulwa kwehofisi enika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Kulabantu abathi abangazimiseli ukuthi kube lo mongameli wesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho lwalo lwama-primaries oluphindwa ezigabeni ezingamajumi amabili lambili luza kwenziwa ngomvulo ngeviki ezayo. Ukhetho lolu lwenziwa kukakutsha ezigabeni ezigoqela eNorton, eZwimba, Shamva, Kambuzuma, eChegudu lakwezinye indawo ngemva kokuba abanqotshiweyo kukhetho lolu lwakuqala kumaviki amabili edluleyo bekhonone ngokuthi badlelezelwa. Sibuze incwadi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuthi ulibona njani ukhetho lolu oluphindwayo.
Okokuqala Mfokankomo yikuthi sidingisise imbangela yokuthi kube lesidingo sokuthi ukhetho obelwenziwe luphindwe njalo. Nxa izizathu ezizona ezibangela ukuthi ukhetho lolu luphindwe zingenqatshelwanga njalo ekuphindweni kwalo lolu khetho, kusobala ukuthi kungenzeka ukuthi bebuyele njalo lapha abakade bekhona ngesikhathi impumela yokhetho lokuqala isazakala. So kumele sibuyele emuva siyedingisisa ukuthi kanti okuyikhona okubangele ukuthi abadliweyo bekhonone kangaka kuyini, njalo kuyini abakhonona ngakho okudala ukuthi labo okukhononwa kibo bekubone kulesiqiniseko, njalo kulokuqiniseka ukuthi into abakhonona ngayo eqinisweni into ebambekayo. Siyakuzwisisa kokubili khonokho sokuzakusa kuza kuthi dlwe emphakathini jikelele ukuthi vele ibandla loneli khonokho elikwenzileyo okudala ukuthi kube lokuphikisana kwempumela okhetho akusinto entsha, into endala phakathi kwalo. Okwesine kube yilokhu, ungabona ibandla elibusayo lisiba lokukhonona kukhetho lwangaphansi kulesi sigaba esikiso kathesi, kutshengisela ukuthi esihlothini kunkokheli ezizona eziphezulu, akula kubambana, kuyaliwa phezulu khona phana, ukhona olabantu abadliweyo njalo ukhona olabantu abawinileyo abakwazi ukuthi mhlawumbe bawine ngendlela ezingayisizo. Ukukhombisa khonokho elokho esikubona kusenzakala kubandla leZANU.
Ukhuluma ngokulwisana okukhona phezulu khonale kunkokheli yebandla, ngobani laba? Ngumnankakwa loTshiwenga kumbe ngumnankakwa ebambene loTshiwenga belwisana le G40 njengokutsho kwabo?
Angiboni ukuthi kungaba ngumnankakwa loTshiwenga bebambene belwisana le G40 ngoba i-G40 kayisekho mfowethu. Ikhanda kalisekho, okwasalayo ngumzimba. Angithi ungakhiphi ikhanda umzimba uyafa. Izitho ezingasala nje zisakhahlela kuyabe kungokwethuba nje lifitshane. Okusalayo ukuthi i-G40 kayisekho. Kusobala ukuthi phakathi kwabo bobabili bangaba lezizathu zabo ezimqoka njalo why besenza izinto zabo ngendlela nalokuthi ukhetho kuthiwe kaliyephindwa. So ngibona sengathi ikhomba khona phana esihlothini phakathi kukamnankakwa loTshiwenga.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Sixoxe laye eseBhilitani. Udaba olufanayo ibandla leMDC ekhokelwa nguProfessor Welshman Ncube lithi sebelungiselela ukhetho oluzayo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Mbuso Siso uthi sokulabanye abantu asebekhethwe ukuthi bancintise kukhetho lokudinga amalunga edala lePhalamende.
Sithole ama-applications from ama-constituencies. Uthole ukuthi kube labantu abathathu abanhlanu aba-applyileyo. Besihlalisa phansi abantu senza lokho okuthiwa yi-consensus singakayi ku-primary. Isenzela ukuthi abantu baqale bakhulumisane kungakayiwa kulokhu zeni ku-primary. Bahlale labantu bakhulumisana kosokuphuma i-candidate day 1. Njalo asizange saba lohlupho lokuthi siphume lama-candidate njengoba usazi ukubana esivele siphiwe izihlalo ezinlutshwane.
Singathi ke izihlalo izihlalo elizinikiweyo singathi zingaki?
Zingo-32.
Lapha sikhuluma ngelizwe lonke kumbe endaweni ezilutshwane?
Ngelizwe lonke.
Nxa usukhangeleke sungathi seliqedile ukwenze khonokho kumbe khona liyaqhubekela phambili lingakenza okunye okulandelayo?
Angiboni sisazaqhubekela phambili, sesisile ikhoyilokhu zenu ngama-council seats.
Umnumzana Mbuso Siso yisikhulumeli sebandla leMDC ekhokelwa nguProfessor Welshman Ncube. Sixoxe laye ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi amise inkampani kamnumzana Wicknell Chivayo e-Intratec okumele isungule umsebenzi wokutholisa idolobho leli amandla kagetsi awelanga isola ngoba iyehluleka ukuqhuba lo msebenzi. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Inkampani Intratec yalobelana isivumelwano lenkampani yamagetsi eZimbabwe Power Company ZPC ngomnyaka 2015 ukuze ifake amaphanela wesola asebenzisa amandla elanga edolobheni leGwanda. I-Intratec yabhadalwa izigidi ezimbili zamadola 2 million ukuze ihlolisise ukuthi ngaqhuba njani lo msebenzi. Yaphinde yabhadalwa izigidi ezinhlanu zamadola i-5 million ukuthi ilungise imigwaqo njalo icente indawo engamahektha angamakhulu amabili lapho bekuzafakwa khona isitithi sama-solar panel. Kodwa kuze kube lalamhlanje lo msebenzi awukapheli kungenani lokuthi bekumele ugqitshwe ngenyanga eyedlulileyo. Lapho abe-Studio 7 bethekelele leyo ndawo sithole kungasetshenzwa njalo ingxenye yeganga lokhu ingakacenthwa. Isiphithiphithi esikhona kule ndawo ngesabantu abatheza inkuni kuphela osekudala ukuthi izakhamiza leli dolobho zithi sokufanele i-ZPC yesule isivumelwano yasibhalelana le nkampani kaThivayo e-Intratec. Umnumzana abekezela amaduma afuzwayo ngunobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda. Yena ke uthi sokuyisikhathi sokuthi lesi sivumelwano siyesulwe kudingwe abanye abazaqhuba lomsebenzi.
Sina njengezakhamizi zeGwanda okwamaqinisile sibona njengomuntu owasitsotsayo, owasirobhayo, owasithathela izinto zethu. Ngokumithi ngase sisebenza, abantu bethu basebenza khona phana, mithi ngase sisebenza khona lapha. Umethi ngaso kuqalisile ubona ukuthi kulokunye okwenzakalayo. But manje njengoba kungela umuntu wangkhona engani uyavinji uprotectiwe, uvinjiwe somewhere, akaphume aphele ubaba lo. I-contract le iqalise ukusha inikwe abantu abazayenza umsebenzi lo ngendlela efaneleyo. Aso zinto ze-1 iza ze-5 million lezana azifakela phana endaweni yakhe.
Amazwi akagcizelelwe ngunkosazana Juliet Ngiwani othi kukhona okunuka santungwana ngodaba lukaThivayo. Umnumzana Msizi Gumbo uthi njengezakhamizi zaleli dolobho bazibona sebeqeliwe.
Imali eyathathwa nguThivayo yimali eningi okumangalisayo ekumele iphakamise isigaba seGwanda. Lobu yibusela. Mina besikukhangelele ukuthi nxa uThivayo engasakwanisi ukwenza iprojekthi le ngawe yabotshwa. Ngoba ibusela obusegcekeni utshontshele ilizwe. Amasola la kumele athuthukise isizwe, athuthukise abantwana, inzalo yeGwanda. Enye ingelaqiniso lakho ukuthi kambe wayidla yedwa yini kumbe bakhona abakhulu laba abayidlayo.
osakhulayo umthandazo Sibanda uthi sokumele uhulumende adinga abanye abazaqhuba lomsebenzi ngesikhathi.
Hayi, thina indlela iproject le ebanjwe ngayo hayi ayisiphathanga kuhle. Into le kumele ngabe isipha imsebenzi, sokuyisikhathi sokuthi igovernment imthathele lelo tender iphe omunye umuntu oefficient ozayenza izinto ngendlela langesikhathi futhi.
Iziphathamandla ze-Intratech esigodlweni eHarare azithandanga ukukhuluma lathi ngalolu daba, zisithi zixoxa labe-ZPC bona ezingenelisanga ukuxoxisana labo. Umnumzana Tivayo waduma eminyakeni edlulileyo njalo besaziwa kakhulu ngokuthanda ukuzibonakalisa enkundleni ebulenjini yeFacebook endiza loba ethwele inqwaba yemali kumbe ethengisa impahla yakhe ebalisa izimota lezicathulo. Iqula ledalela ephalamende libona ngokwembuka kwamatsha ligugu lamandla kagesi elikhokhelwa ngumnumzana Themba Mliswa like lethekelele egwanda ngombimbitho lonyaka lizobona umsebenzi osuyenziwe njalo ladana kakhulu lithola ukuthi akula lutho olwenziwayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngingu-Albert Ncube.
Bathabe bamanzite abantu belupane esabelweni seMathebeleland North ngokuvulwa kwehofisi enika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ihofisi le ivulwe ngesikhathi abantu bekhalela ukuthi ilizwe liqale ukunikeza umbuso wezabelweni owe-devolution. UZulu uthi lihofisi iza kwenza impilo zabo zibe lula ngoba kade besindwa indleko yokuya khatshana ukuyadinga lezo ngwalo. Umnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi seLupane uveze injabulo ethi ufisa ukuthi lokhu kungami lapho kodwa kuvule amanye amahofisi eCholocho.
Into ebesivele siyikhangelele njalo kuhambelana lalokho kwathiwo ngabantu ukuthi bafuna amandla ehliselwe ebantwini, devolution of power. Kodwa ke esikukhangeleleyo yikuthi kungabi yikuthi eLupane kuzabhaliswa kuphela kodwa i-processing yangkhona iye kwenzakala eHarare. Kumele umuntu enelise ukuthi afile khonapha amaphepha njalo leyo passport iphumele khonapha. Kwenza njalo futhi kunika abantu abanengithuba lokuthi bathole lawa ma-passport ngoba bebesehluleka ukuthi bagade baye kobulawayo ukuze bethole ama-passport. Kungakho ke asikhangelelanga ukuthi kube seLupane kuphela kodwa kakungene la kwezinye iziqinti zeMathebeleland North kubonkayi Cholocho.
Ilunga ledalela ephalamende leBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bakhangelele ukuthi amahofisi wonke kahulumende ehle abuye ebantwini.
Uma kuliqiniso khona lokho into singathi singayijabulela njengecommunity yeMathebeleland North. Isizathu esenza ukuthi sijabulele njengeMathebeleland North ukuthi besihamba imango emide ukusuka lapho esihlala khona sisiya kobulawayo. Nxa sifika kobulawayo sithole kuyamiwa kume kuze kube kusasa lokhu kumelela ukuthi uthole i-passport. Kanti-ke nxa kuyikuthi sitholakala eLupane sokusitsho ukuthi ihofisi yabiseva thina abantu beMathebeleland North sisodwa. Kanti njalo nje into eqakathekile ukuthi ukuba kwayo yikuthi vele abantu bakhalela i-devolution. Abantu bakhalela ukuthi izinto zonke zingabe zisenzelwa eHarare kumbe kobulawayo. Zama public service zikabuye ebantwini.
Olwela amalungelo oluntu esebenza eLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Mufukari, uthi izakhamuzi zeLupane bezibhekane lodubo lokuswela indawo zokuhlala kobulawayo. Abanye bebeze bebanjwa ngamandla ukulala emgwaqweni belinde ukuthi ihofisi ivulwe baphathiswe.
Lokuthaba okukhulu nge-passport office ivuliwe eLupane sizasincedisa kakhulu njengabantu beLupane. Okutsho ukuthi siyabe singasagada amabhasi vukela kobulawayo. Kade kusihlupha ukuya kobulawayo ngoba abanye bethu babe bengelazindlu zokuyalala. Kutsho ukuthi babe belala begada amabhasi ebusuku. Kuyingozi khonokho ngoba nxa sebefika ebusuku kobulawayo babe belala emgwaqweni bavuke ekuseni besiyalayinela ama-passport. baphinde bahambe ngobusuku sebephenduka besiye emzini yabo.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi weofisi yeMathabeleland North umnumzana Willard Sayenda yehlule ngoba ubengabambi ucingo. Ekuqaleni komnyaka ubethembise ukuthi iofisi lelupane lizaqala ukusebenza mhla ka 23 Nhlolanja, kodwa lokhu akubanga njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe leNorth Korea selikhulule izizalwane zeMelika ezintathu ezicatshangelwa ukuthi zazingamapholisa ensitha akwele Melika. Umongameli Donald Trump uthi kuyathokozisa ukuthi abathathu laba sebekhululwe entolongweni. Uthi lokhu ngokunye okuphendla indlela yokuthi enze umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli weNorth Korea uKim Jong-un. UTrump uthi uzakwazisa abantu phakathi kwamalanga amathathu azayo ngokuthi uzahlangana kuphi lo King Jong-un. Abeqembu lomdlalo wengubhu elingene lonyaka esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League eleToronto bathi sokumele baqale ukunqoba ngemva kokuthola imiklomelo emibili kuphela emidlalweni emihlanu asebeyidlale lonyaka. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu leToronto yilo elihlezi emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emihlanu lapho eleni lisekhona ukuthola imiklomelo emibili phakathi kwelitshumi lanhlanu ebidlalelwa. Leli qembu lingene lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba liqede lisesiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye. Umqeqetshi weqembu leToronto uGift Ketho Nkala uthi bebengadlali kuhle njengoba bebebatsha kusigaba se-Southern Region Division 1 kodwa sebejwayele labo sebeza qala ukunqoba.
Itimu iyadliwa but siyeza asikuthi sikhatshana siyabona singakwazi ukuwina yona le vile versus NRZ sesibuyile game ayisabi sesikhona emdlalweni owathi esinje besisabona ukuthi kwenzakala.
Ukapteni weqembu leToronto umgcini Muzimoyo uthi bebesalungisa indlela abadlala ngayo ngoba kulabadlali abatsha abambalwa kuqembu labo kodwa sebejwayeleni kathesi.
Icombination ibingakahlanganisa kubathi ngananzelela masuka kuma games la esiwadwele. Icombination isiqalo nganehlangana.
Umsekeli kaCaptain uPhindani Ngwenya laye ugcizelele ukuba bazimisele njengabadlali ukuba beqale ukuthola imiklomelo.
Singayo lathi ukuthi belesisama ukuthi sithole amaphoyinti and nendlela esenza ngayo lathi indlela esizimisele ngayo asizimisele sikuthi siwathole.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leToronto lizadlala lele NRZ Tigers ngomgqibelo enkundleni eluveve kutshaya ihola letshumi lambili. Kweminye imidlalo yangempela veki ezadlalwa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, iqembu le-Mainline lizemukela eletsholotsho ye-Plumtree. Iqembu le-Magomo lizadlala lele-Boson 90 ngasempumalanga. Iqembu le-Zimleopards lizanqikelana lele-ZRP Bulawayo Province ngase-Railton. Iqembu le-Wangi lizadlala lele-Motomoto ngase-Colliery. Iqembu le-Kazmine lizadibana lele-Talent Vision ngase-Techmine. Ele indlovu yanyathela lizadibana lele ZPC Wange ngase-Lookout Masuku Barracks. Ukuthi LSU lizadlala lele Mossi Rovers e-Crescent. Yonke le midlalo izaqala ngehola lesithathu emini. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kulabanye abantu kwele Zimbabwe abathi abasikafiki isikhathi sokuthi bavotele owesifazane ofisa ukungena ukuthi abe ngumongameli weZimbabwe. Abalembono le bagoqela abesifazane njalo labesilisa. Kodwa ke kulabanye njalo abathi bazimisele ukuvotela owesifazane ukhetho lukamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Umuntu ongumongameli kumele amaZimbabweni siwazi ukuthi sifuna umongameli onjani, sifuna ukukhokhelwa ngumuntu onjani. Umuntu lo osikhokhelayo, because thina singabantu abalosiko lethu abalama-values nebevude, akukhathalekile ukuthi umama kumbe ungubaba, umuntu lo kumele ebe ngumuntu esimbona ukuthi umuntu ongasikhokhela, asihambele emazweni wonke, asikhulumele ukuthi akhulume njengomZimbabweni ukuthi ngizasala ngingayangekanga. Akukhathaleli ukuthi ngumama kumbe ngubaba. Nxa abantu beZimbabwe kwelokhu besacabanga ukuthi kumele kubusobaba kuthi sisesemuva.
Nxa sikhangele kathesi Mamtunga, ungathi labo abakhankasela ukuthi bakhethwe ukuba ngabomongameli bame njani? Sibili lapha sikhuluma ngonkosikazana Dokozani Khuphe, siphinde njalo sikhulume ngonkosikazi Joyce Mjuru, labanye abathize akutsho khona.
Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi ngikhulume ngama-values okuthi sibe ukuthi umuntu nxa esiya sikhokhela kuyini okumele sikukhangele emuntwini. And zona lezi zinto esizikhangelayo emuntwini ziyakhangela ukuthi umuntu lo vele ubevelezelela ngaphi esiya, esingathi i-track record yomuntu empilweni. Nxa sikhangele uMakhuphe kathesi, sikhangele lo Joyce Mjuru, balezabo abalazo ezenza ukuthi abanye abantu bakhonone. And mina ngingumama, I'm one of those people abakhononayo, because angikwazi ukuthi nxa kuhlangene le history yabo, nxa sebephambili laphana sebengo-president bekhethwe ngabantu, bazalimela yini iqiniso.
Nxa sikhuluma khonapho sibili kukhuluma ngembali yabo, kuyini onganoni yakusola?
Unkosikazi Mjuru wahamba empini labanye amantombazana, wabuya waba le nhlanhla, wangena kuhulumende, waze wayafika ukuba ngu-vice president. Nxa ngikhangela ukuthi labana abantu wayehambe labo empini, wabaphakamisa yini njengomuntu owayesazi iy'swelo zabo, wayesazi izinto engingathi ngama-challenges abahlangana lawo besempini. Angiboni ukuthi wabaphakamisa. Mina ngibona ngani waphakama yedwa kwaze kwamehlula, kwathi sokumehlula wasebuya sezenza yini ngani kuthiwa wayephandle kwezandle nowayephakathi. Engingakuthandanga ngaye ukuthi esehambe e-South Africa ti mina ezinye izinto ngangingazazi, ngangingazitshelwa ababerika, kodwa ngikwazi baberika njani. There is only umuntu ongacabangiyo nguye ongakubhiliva lokhu akushoyo, ongakukholwa ukuthi Sibili Mjuru isicelelo liqiniso. Yinto yokuqala engayisolayo ngaye.
UMakhuphe-ke umsolani?
UMakhuphe usungule inhlanganiso, waba le nhlanhla ngenxa yokuthi nguye obengumama obephambili imele labantu. Mina isolo yami ekuthini ukuthi lapha bekhona bengithisa ukuthi ngangimbona esiba ngumuntu ofuna ukuqoqa abantu abafake ndawonye iyunithi. Ube phakathi kwe-MDC, MDC yadabuka phansi, abanye bayale onxube yena wasala. Khonapho kusaleni kwakhe there was a lot of things that were said about Makhuphe. Waya phambili waphuma obithi wasala. Namuhla ube sesele lakwe-Chamisa, angazi kumbe bamgode ngemuva kumbe bamenzeni, waphuma. Mina at all those times i-party leader njengomama obengumkhokheli bengithisa ukuthi ngaye kuthiwa ngangimuzwa ethi hayi bantu asihlangane nini sibuthane nini. And mina yini khona lokhu itells me ukuthi kumbe it's a sign ukuthi nxa esephambili ngale kungaba nezinto ezinjengazona lezo abantu sebedilika phakathi, umuntu azasimela yini asiqoqe asihlanganise nxa esilezi sihlanganise izikhathi zonke lezi. Ekhanye ngani kuthiwa abantu becomplaina babebhale ngani nguye onayo phakathi ozungazungayo. Wehluleka ukulimela iqiniso ukuthi kathi bantu obusehlukanisayo kuyini akukhulume. Lanamhla kakasitheli ukuthi obusehlukanisayo kuyini, sokuhlungule nxa ukuthi usekuyile yena.
Ma ukuthi sikhangela-ke ukuba ngabantu besilisa lokho kuthiwa yiphathi yakhe ngesikhiwa, kuyasebenza yini? Abantu bavele sebakulahla kumbe lokho kukhona ukuthi ha muntu lo ngumama asoze asimele?
Lokho kukhona, kugcwele kakhulu. And ngingeke ngisho ukuthi uphakathi kwabantu laba abangu-2 engikhulume ngabo lapha sebemi khona kwakuyi-patriarchy. Bona abantu laba abangu-20 ngabo they had an opportunity to fight the patriarchy ukuthi balwela abanye omama ukuthi baphakanyise. Leyo yinto egcweleyo nje okukade umbuzo wakho uqala ukuthi abantu beZimbabwe bayi-ready for Zimbabwe as a woman president. Isizathu sokuthi abantu beZimbabwe bengabi-ready ukuthi bangunqune kunguna sonke omama labobaba because kulabo mama labo bacabanga ukuthi ha sina kusa ngomunye umama or obaba bathi hayi vele umama akakumelanga ukuthi abukise kumele abe ngengabo endoda.
Lo nkosikazi Priscilla Ndlovu incwadi kwezabesifazane obekhuluma le-Studio 7 eseSeattle eWashington kwele Melika. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi abantu besifazana balakho ukubusa ilizwe leZimbabwe njengalokho okufiswa ngoZulu.
Yizo izinto ezifana la lezi ezisibisela emuva njengesizwe. Ma kuwukuthi abantu beZimbabwe bazimisele ukuqhubekela phambili njengokwenziwa ngama-progressive countries esesike sawabona. Nangu singanika ama-example, uMargaret Thatcher was u-prime minister we-Britain for a very long time and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Khona manje silo Angela Merkel e-Germany umuntu wesifazana and wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Sibheke even e-Africa khonapha besi umama lo e-Liberia lo just recently stepped down kwangena omunye upresident. Ukwenza umsebenzi omuhle kakhulu and sikhangele even khonapha kithi e-America unkosazana Hillary Clinton urane ikampeni enhle kakhulu ngo-2016 wawina i-popular vote. So kuyatshengisa ukuthi ama-trends are moving away from i-notion yokuthi umuntu amadoda yiwo wodwa azi ukwenza umsebenzi wokukhokhela ukudlula abesifazane.
Kodwa nxa sikhangele babamoyo labanye omama bayakhonona bathi hhayi ukuthi bekhokhelwa ngumuntu ongumama bangani bayakwesaba khona kwenziwa kwini.
Yikho khona lokhu ukuthi abantu bakithi they are still stuck in indlela zakudala ezamandulo ezingasela i-significant impact on into ezenzakala kwesimanje. Kwesimanje umuntu wonke even nasemsebenzini kulama-equal rights, kule gender equality, umuntu ungena nge-merit ngemisebenzi akwanisa ukuyenza hhayi ngokuthi uyindoda noma ungumfazi.
Xa sisikhangela babamoyo siyabona ukuthi kuloo nkosazana Thokozani Kuphe kubuye unkosikazi Joyce Mjuru labanye abafuna ukuthi bakhethwe khonapho. Ubona zani bayakhetheka yini njengoba ukhuluma nje?
Mina ngokubona kwami wonke umuntu uyakhetheka depending on ukuthi uyakwanisa yini ukuthi enze umsebenzi okumele akhethelwe wona. Ukuthi unkosazana Thokozani Kuphe sike sambona engu-prime minister welizwe ngesikhathi se-GNU wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Even laye unkosazana Mjuru angeke ngithi wenza umsebenzi omuhle ngoba uma usebenzela izana akula msebenzi omuhle ongawenza ngoba ilizwe nanti lilapho elikhona ngendaba zemisebenzi yezanu. But in terms of ukwenza umsebenzi wakhe I think wenza laye the way any other vice president obengawenza ngakhona. So mina I think i-issue yokuthi umuntu ngowesifazana noma ngowesilisa is neither here nor there in terms of leadership. I-leadership is about ukuthi umuntu uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi nalowo onidakalayo for i-position ye-leadership yakho.
Ye, kodwa nase sikhangela phela kulabanye abathi nxa bevota bakhangela ukuthi uvela kubandla liphi. Khonoku ke akusoze kwenza ukuthi abasifazana begcina bengasavotelwa ngakho.
Well, ukuthi uvotela ibandla liphi, that's a choice. I-democracy yakhona omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe ibandla alithandayo based on ukuthi bapromisa ukuthi bazowenza umsebenzi onjani if ma bengangena embusweni. So into engayisho nje kuphela yona leyo ukuthi kuya ngokuthi umuntu wakhona ukwanisa ukwenza umsebenzi ngayiphi indlela.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe, besixoxa laye ekhonapha-ke e-Washington DC. Singakehlukani kothi siboneke ebezikhokhela indaba lamhlanje. Ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukuphinda ukhetho lwama-primaries endaweni ezedlula amajumi amabili. Bathabe bamazite abantu beLupane ngokuvulwa kwamahhofisi anika uZulu incwadi zokwethekelela amanye amazwe ama-passports. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisa ngenjabulo ngoGibbs Dube.